Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMbimbitho 2024 no Cape Stube. Endaba zethu lamhlanje.
Ufuna ukuya contesta angene kula ma by election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha
ibandla lesisi lithi selilungiselela ukungena kukhetho lama by elections kodwa lifuna abantu gobo lwabo abakubandaleli.
Well, Democratic Party elandela ukubana khona wonke umuntu olelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona into enjenjalo.
Ele ZANU-PF lithi selilungiselele ukungena kukhetho lolu. Kulesi zalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethule lezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla lesisi lithi lilungiselela ukungena kukhetho lwama-by elections. Ele ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedala lepalamende ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsayo Mahere e-Mount Pleasant, loMnumzana Rusty Makam e-Harare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Jamisa wachia ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
Leadership iyakhulumisana lezakhamizi eHarare ukuthi what's the way forward but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basupportwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena ku-nomination court ngebandla ele-CCC. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi balokho beyi-CCC yabakhokhelwa nguJameson nguThimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njangenjayelo i-CCC E1 ofuna ukuya contesta angene kula ma-by election uyayazi leadership ye-CCC ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha. Whether we have winile kumbe we have ngenile engakawini sizamkhipha ngani ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla sikwenzile lokho izolo sizakwenza futhi lamhla sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo badlalise izimali zabo badlalise lamandla abo bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le leadership abafuna ukungena ngoba into yabantu sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asuke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vele abadali nalizimele lani lenze okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela, so asazi ukuthi liyakwenza njani khona.
ilizwe lilemthetho, ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto ukwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable. Lakhona kuma spaces ethu khonapha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho othini. Lizakhumbula ukuthi ibala leli lithi ibizwe lithi TCCC sale register like any other organization. So akula muntu ozavunyelwa sisiya phambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavunye ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavuma ukuthi asebenze lona ngokwalo. So lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho.
Umnumzana Sengizo Jabangu ngozithi unobhala jikelele we-CCC asinelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo kucelela i-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Umnumzana Promise Mkhwanazi isikhumele isecelelele ube ngaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumele sebandla le-ZANU PF umnumzana Christopher Mtsangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphange. Sixoxe lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lephalamende ukuze sizwe ngokuqakatheka kwama-by elections.
Uhlelo lwama-primary election luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa yi-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalwe lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ubana uwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona intwento ezinjalo.
Ye kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uzokubantu besithi hhayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha kungena nje kunjalo.
Phela hanti yabona empilweni bakhona abantu labanothiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu bonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle nabantu uphila kuhle nabantu kodwa kungase ufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP ubukhansela uzabona omunye layo umuntu ephongeubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivoteli andabona. So yikho okusho njalo. So kwesinye isikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kula ma-primary ozaninqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asume ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa ukuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke. So kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungathiwa kula ma-primary ngama abanye abantu bemela abantu bathi ha vele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa konokwana futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi ha vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota besithi ha vele sewinelwana then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewinele selisalela selimangala ukathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxa mhlawumbe ligqibilezelwe kumbe lento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithatha i-for granted situation hayi lo umuntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phansi ungasahambe uyavota.
Ye kunakhulunkulu njalo ukuthi lina lifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho.
Uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe. So thina njengebandla asuke siyekele ukubana sifilde ama-candidates ekhethweni olungabe luthe lwathutsha lwalwasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ayisik ukuthi siwathathela ngoba anti abona odubo olugcwele engqondweni zabantu yikubona engalumbe ucabanga ukubana i-ZANU PF ikhona ekuhlukumezeni abantu ukanti-ke akula nto enjalo akula bandla whether i-opposition kumbe yithi i-ZANU PF ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Portia Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleleyo kunangale kwele Nigeria. Sixoxele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo.
okokuqala ebecabanga ukuthi une ulcer iloke treat ulcer kanti akusi ulcer. Last year ngo-December ngiyithuza ka-December wabeseke phatheka kakhulu-ke engena umfana lo aqala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu. Ma ifika esibhedlela-ke ngale Nigeria ma bamcheck-a udoctor amtshela ukuthi unama-goldstone une-growth food. Okay, achekwe-ke and then kube indaba yokuthi kumele enze i-operation and then udoctor athi kumele akhiphe ile zinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube ne-operation-ke iphasi operation yakhona and then-ke after udoctor makathatha lokhu kuphumile la esiswini i-growth leyo ayiselebhu athi uyoyi-check-a ukuthi ngabe yini athole ukuthi no i-cancer athole ukuthi une-colon cancer. Kenza isisu yamathumbu. So ke since ke ebambekile ngoJanuary until ngoDecember until now. So in Nigeria njengoba iphatheke kanje ithola ukuthi une cancer. In Nigeria but everything it's money. Medication it's money, ikhimo abantu be cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo. So ikhimo it's money, like everything imali. So ngithemba ngithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye. Bangithi ngiyabheka futhi ipokoto le lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silolo I'm unemployed angisebenzi.
Yeah manje ucela ukuthi abantu bayenze njani bakuncede njani ma?
Bengicela ukuthi abantu bangincede ngi-financially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye usiswa mazothola i-treatment ngaphe South Africa for free. Ngizokhona ukuthi ngimnakekele futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nalendoda yakhe akatholi usizo lutho. Sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali enkufana lo naye akamanga kahle esikhwameni. So bengicela ukuthi abantu bangincede ukuthi ngibuyise usisi wami.
Yilapho udinga ithikithi.
Ngidinga ithikithi bhuti wami, ngidinga ithikithi lokuthi abuye. Ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi. Bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi indawo into enjalo nje.
Cela usinike inombolo zakho
084-770-4202.
Yeah, iphinde njalo ma
084-770-4202.
Unkosazana Sibongile Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esiKristu ule Palm Sunday, uPapa uBenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane. Abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalucaja ababathumba ngeviki ephelileyo. Le Russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule Ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamathumi amathathu 132 ngamalucaja duzane leMoscow. Soy sikati sezamasiko.
Sinana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu.
Lamhlanje kuqa lomnunzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Lamhlanje sikhangele udaba oqatheke kakhulu ulothulwe umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhokho wakhe wayehlala kumzilikazi kamachobani. Kodwa lapho ecina ehlala lobhengula kuthi abantu babuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nqa wahlala khona ngale. Kambe kajiyanga umntwana, kajiyanga izizukulwane, wapho ngobuyela nje. Ye, singakangeni-ke kungqoqwethu lo mnumzana umbuso ngwenyasa ke sizwe-ke umongameli Emmerson Mnangagwa esethule amazwi akhe kuntatheli zindaba khona ngale phuphu ye okuvulwe khona-ke iphuphu Berkeleyfield Memorial Museum.
Zilikazi asked a young child from Chief Chief who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengo. The King Mzilikazi then changed the name of my great grandfather Mapanzure to Mubengo.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esikoleni sikaMzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo. esakhe sasingisa kumapanzure.
Ye, lawo ke amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye, ubona njani khona okhulunywa ngumongameli?
Yebo kambe, bengiyilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngicimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamaqhawe akithi ayezimisele ukuvikela isizwe. Ase ngizwa ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombiza ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika emncane emzini wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona ukuthe mayesekhulile waba ngumunye wamabutho eseyilibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkonto ngoba lento iqala ikhulunywa ngisho naye kusekela mongameli ubaba kuthi wenga kuthiwa waphosa umkhonto wahamba about 60 meters. Okwakuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo. Okwakuqala ikuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uChaka okuyiyo engathi ngesilungu ya introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma iasegayi. Manje ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokuzana ama esingathi thina icommando re instruction ukuthi kawuphose lo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza umkhonto emfitshane.
Ye kodwa ngasilo kwesikolo lapho sibili andiyakwazi babesenza lama washu konkana isondo lebhiza nqabe ihlasela kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa lokho kuphosa umkhonto kwangokudala yikho khonapho ke kodwa kajanga yini inzalo khona ngale emandebeleni wapho ukuthi phola kuhlunje kumbe wayengavunyelwa lokuthi abe lo mphazi
kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi ayedume ngokuthi umuntu uma enza ukuqhawa kunjalo bayamxhomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovimbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando ukuthi ngenze ukuthi udabuke eZambia abanye bethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isitonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isishona okanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa nje ukuthi uyahlele ukukhuluma kodwa ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kunenge mpela ukuchayisana akhulumayo. Okunye lizakhumbula babudube ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudamputho okusho khona ukuthi wanikezwa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthiya imbuzo ngempela asazi njalo ngoba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe saselegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi
lo-ke ngubaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini siqhubekele phambili ngodaba lwethu yebo manje so isikhathi sezokholo lwesikristu silontukameli Gomo.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekaNumeri numbers ngesilungu elapho esasuka khona kuverse 4. Saza Sophia kuverse 8. Namhlanje ngithanda ukuthi ungazivalela ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize. Ngithanda ukubana ngithi mina uhambo impilo phakathi kohambo lolunjantamba kwaIsrayeli basuka eGibhithe besiya eKhenani. Sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose kukangaka isisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakula kudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga ke ukuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa umuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into ingaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yokusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshonela aphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwa-Israyeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele ubana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma ephezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwa-Israyeli sizothiwa uMosi watshelwa ubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamisa amehlo akhe aphonge ukuyikhangela leyo nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini ukuyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileyo ukuthi ukwazi ukuthi wena lawo inyoka zakulumhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka le ziyasiluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngoba nabantu njengoba ngike ngasho ngathi nxa basebelunywe zinyoka bakhangelana lakuMosi kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uza kusiza uyasikhulekela uNkulunkulu ibalatsisize ebudeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe.
Amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into ehluphayo umuntu esilisa okwanisa ukuthola usizo but sinawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhayelela izinto ezinjengabo erectile dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela
ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges it was very difficult That's when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama countries of South Africa and so forth, balazo izibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela being I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babe phonga ukuthi hayi no, umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe ngilayo ivision engihlaya ukuthi no, izinto kumele sihambe kanje. The second one is batho ngiyasikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilaso kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda most times yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months, bengiyela noma indoda eyodwa eyabuya eclinic. By the 6 month mark, yikhesasicelebrate ukuthi asesibone esesingida amadoda 100. But kathesi, as of kathesi, sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kusithiwa senginominethiwe and njalo ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethusa ukuthi lami bangifakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, kushuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngiyenza umsebenzi oqakathekileyo.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa SMN's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, awakhulu Tabo Kancube, sike sizwe zomculo.
Sanibonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya enkayi eGampina. Ngingumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011, njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezu kwe-EP engikuyo ele-4 songs izophuma kungasikudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu, ikakhulu ekuvotelweni. Kunamalinki engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha kulinki ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 25503 +27 8485 25503. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngomuntu ngabantu. Ngiyabonga bayathi.
Goliath, you're my only one.
se ufisela inhlanhla tatewethu ushayisibili kuzwele olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithendibayo okeps dube lilale.